So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Mfufu 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama chance ukuthi ukhethe luzajonjwa makhulu kakhulu. Njalo izeki singakhangela kade izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi zona azikazwisisi uhlelo oseluqalwe ngohulumende lokubhalisa abantu kuluhlu lwamabizo abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe izolo uguqule idale lakhe labaphathintambo elekhabhinethi wabuyisela abaphathintambo abalitshumi. Umsakazo wakho Studio 7 ususungule uhlelo lokwazisa lina balaleli indawo okumele liyebhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi eziningi zedolobho leHarare zithi azikazwisisi uhlelo oseluqalwe nguhulumende lokubhalisa abantu kuluhlu lwamabizo abantu abalungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina ye-BVR. UGibson Bebe owethekelele indawo zokubhalisa eHarare usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi semzini weHighfield eHarare unkosazana Milo Maphosa uthi yena uhlelo lo-BVR luzaba inkinga emphakathini ngoba inengi lingazwisisi kahle kahle ukuthi abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission izekhi bakwenza njani njalo ngayiphi injongo.
Ukuba lula kwangibona kuzakhanyakithi ekuqaliseni izekhi layoayikuthatha uhlelo lolo ngendlela yokuthi singathi ngabantu abafuuthi kuphumelele xa sikhangele ukuthi indaba yokhetho lokukhambele lunext year njalo abantu yikho beqala ukurejista ukuthi bazavota khathesi.
Osakhulayo unkosakazi Maphosa wengeze wathi uZulu kasathembi izekhi le ekhokelwa ngunkosikazi Rita Makarau, ngakho ke abantu bengazisi uhlelo lolu bazahlala besithi ngolwezanu PF bese bezijethezela kachana lalo. Inkulumo le igcizelelwe ingcitshi zombusazwe umnumzana Epson Ncube, yena othe uMakarau wehlulekile ukufundisa abantu ngalelu hlelo njalo wazivezela ukuba ungumuntu wezanu PF kudala osekubangela ukuthi uZulu angakholwa kunhlelo zeZEC.
Ngikumzekelisa ngoRita Makarau omele izanu PF wake njalo wakhethwa ngumgabe ukuba ngu-MP ongela constituency. Ama-chance okuthi lukhetho luzajonjwa makhulu kakhulu. Njalo izekhi singakhangela kade izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo.
Uncube wengeze wathi yena isikhathi okufuze abantu babhalise njalo bafunde ngalolu hlelo sincinyane okokuthi iningi lizakhalakhala okuzabangela ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luphele ngokukhonona phakathi kwamabandla azadibana.
Njalo izekhi singakhangela kade izizalo zeZimbabwe azila engathi information eqondileyo ngokwenzakalayo voter registration abantu kabakwazi ukuthi kwenzakalani engithemba lokuthi kwephula umthetho wesisekelo sombuso ukuthi uhulumende ulomlando ukuthi abantu babekwazi izinto ezifanelazena lezo.
Osakhulayo umnumzana Thembani Khumalo uveze ukuthi uhlelo lwe-BVR luphethwe ngendlela engayisiyo ethi yikho izekhi ingathenjwa ngabantu abaningi ngoba abantu kabazi lutho ngalolu hlelo.
Mina ngisanda kuregister embari awuzange uthathe isikhathi eside kakhulu, mina uthethe kubo 20 minutes kungenxa yokuthi mina amaphepha ami wonke ebekwanele. Uduwo kuphela ukuthi abantu iningi labantu alazi ngalolu hlelo, abantu abakwazi ukuthi kufunakalani njalo ukuthatha isikhathi esinganani njalo ukwenzelani. izeki le government ngaba thethe isikhathi sabo kumbe kubo 4-5 months befundisa abantu ukungakabi lokubhalisa.
Unkosazana Sithandazile Moyo uthi yena akakabhalisi njalo kazi indawo ezibhaliswa kizo. Uphinde wathi ulwazi ngalezi ndawo alukho ebantwini ngalolu daba ngenxa yokuthi izeki yona yehluleka ukukhuthala emsebenzini wokufundisa abantu ngalolu hlelo.
Na but I think vele kumele befundise more, befundise abantu more on this behavior thing. Because abantu abaningi vele abazwisisi, because abanye lanamuhla lokho becabanga ukuthi izitufane zane zamazinge asisebenzi, but those guys aren't even clear, but siyasebenzi, but there are other people abanye lalo lonalolu lwazi.
Uhulumende usesibalisele uhlelo lwe-BVR eziqintini zonke zelizwe leZimbabwe, lokho okuzakwenza ukuthi abantu benelise ukuvotela eduze lalapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka-10 kusiya kumhla ka-25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara. Manicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavanu. Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South. Mashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West. Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West. Mashingo, Chirezi, East, West, South and North. Mwenezi, East and West, Chivi, South. Matabeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South. Matabeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane. Nsiza, Nsiza, North and South. Nkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu. Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Ngameli Robert Mugabe izolo uguqule idale lakhe labaphathi ntambo iCabinet, wabuyisela abaphathi ntambo abalichumi, wafaka abayisificamunwembili abatsha, wasexotsha abathathu. Okuthiye izalwane zeZimbabwe zingajabulanga ngenyathelo leli, zisithi alilethi nguquko ekuqedeni ubunzima obubhekane lelizwe. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abasuswe ezikhundleni abakade bekuzo besiwa kwezinye ngumnumzana Ignatius Chombo osebona ngezemali, umnumzana Patrick Chinamasa osebona ngezebulenjini, umnumzana Holter Muzembi osebona ngezobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Obethi Sibanda osebona ngendaba zasekhaya, umnumzana Simbarashe Mumengwegwi osengezokutshala imali, umnumzana Patrick Shuwao osebona ngezemisebenzi yelizwe, umnumzana Simon Khaya Moyo osebona ngezokwethulwa kwemibiko, lomnumzana Christopher Mushowe osezabona ngokutholisa abafundi imali yesikolo. Abatsha abangenileyo ngumnumzana Edgar Mbwembwe osebona ngezokwethekelelwa kwelizwe, umnumzana Happyton Bonyongwe osekwezemithetho, umnumzana Kane Mathema osebona ngezabalwa impi yenkululeko, unkosikazi Chiratito Mabua ungene kwezabatsha. Unkosikazi Thokozile Mathuthu usengusibalo lukhulu eMathebeleland North, eMashonaland Central kungene umnumzana Webster Shamu, kuthi eMashwingo kungene umnumzana Paul Chimetsa. Abaphunyisiweyo unkosikazi Priska Mufumira, umnumzana Feba Chitarikire, lo umnumzana Chinga Dube, lo msekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa osethathelwe isikhundla sokuba umphathintambo wezemithetho. Abalwa impi yenkululeko basole kakhulu ukukhitshwa kukaChinga, bethi kubuyisela muva inhlelo akade eseziqalile ezibalisa ibhili yabalwa impi yenkululeko lokuhlolwa kwabo kutsha ukuthi bangene njalo kuhlelo lokugcinwa nguhulumende, abanye babo bengayanga lokuya empini. Unobhala jikelele weZipra Veterans Association umnumzana Petro Sivanda uthe kathokozi ngokuxotshwa kukaDube ngoba kukhombisa ukuba udaba lwabo luyahlala lungalunyiswanga.
Akusithabisi ukumiswa kukamnumzana uChinga umsebenzi, ngoba ziningi inhlelo bese sixoxe laye ezokuphathisa ama-veterans lemuli zabo kanye nelizwe jikelele. Okwamanje besikhayele ukuthi alungisise i-War Veterans Bill ukuze sigoqele abanye bethu abangazange bavetwe. Badlula 30,000 abantu abazabangena ehlelweni. Sikhuluma kunje abanye bakhona phakathi kwelizwe, abanye bangaphandle kwelizwe.
Osakhulayo uThando Gwinji usole kakhulu umphathintambo unkosazana Chiratitso Mabuwa, ethi ukhulile njalo izifiso zabo zihlukile, ethi bafuna ukuzimela ngabe kufakwe umuntu onguntanga ozazisisa indinyeko zabo.
Amphathekanga kuhle nge-reshuffle e-cabinet ebekhona, ngani ngoba basibekele umama omdala ukuthi amele ama-youth, and njengoba sazi thina izifiso zethu ontanga besentury le esiphila kuyo zihlukile kakhulu kule zifiso ababelazo ngesikhathi bona besakhula. So bekungaba kuhle ukuthi lathi sizimele njengama-youth, ukuzimela kwethu kuyikuba lo muntu onguntanga ophezulu esikhundleni sona lesane eseMinistry of Youth. Njalo okunye okungamphathanga kuhle nge-reshuffle yikuthi omama bekho.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe inguquko ekhona ayilethi nzuzo, omele aphume ngumongameli.
Intsha abantu izikhundla akulanto entsha esingayikhangelela kureshuffle leyo. AmaZimbabwean kazimisele kureshuffle yena umgabe kade ereshuffle abantu since 1980. Kakuphume yena sibone omunye ozangena efake i-cabinet engasozirishafle every 2 years serishafla, kaphume kungena umuntu ozakhokhela ilizwe ngokuqonda.
Iningi lenkokheli zihlalele evalweni ukuba ukuxotshwa lokuguqulwa kwezikhundla kungaqhubekela phambili. Iningi labantu lijabulele ukwemukwa kukamsekeli kamongameli u-Emerson Mnangagwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemithetho, bethi ubesezitshela kakhulu etshengisa ukuba usefuna ukubusa kumbe ukuvukela umbuso okhona. Abanye ngabakade bebona engathi ulakho ukukhitshwa lasesikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uzulu obhalisela ukuvota emangweni weGwanda uthi uhlelo lokubhalisa abazabalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo lwabe Commission yeZimbabwe Electoral Commission iZEC kusetshenziswa imitshina yeBVR oluqalise lamhlanje luqutshwa kakuhle. Okunenga sikuzweni kuvusisizwe Mkhwananzi eseGwanda.
Abaxoxele Studio 7 lamhlanje beqeda ukubhalisa ukuvota ngohlelo olutsha olwe-biometric voter registration ema-ofisini ayothuli building, bathi babhalise kungelahlupho njalo sebekhangelele ukuthi bavote. Osakhulayo uKC Danaka Majoni oleminyaka yokuzala elitshumi lasiyagalolunye 19 obesanda kuqeda ukubhalisa uthi selimphuzele ilanga lokuvota.
Kasi Tanaka Majoni hlala eGwanda eVumba Chigwa 9 and 24 Maganga. I'm a first time voter and voter okokuqala for the first time, and sabe sa register kuma kwanda offices. Sitefika laphana, tafika salina besibaningi. Then if ngawengela affidavit ubuhamba kwenye line wakubhalela affidavit then wangabhalela line suhamba susiya yefila amafomu kulo bhuti ade encedisa abanye ukufila amafomu abangakwanisiyo and then sasuka khonapho iprocess yakhona ibi very fast ngoba ubhuti wakhona ubenciza 2 people at the same time but umntade slow ngu-commissioner of arts cause mbona nganomvule problem angikwazi but ubengani slow ngedenza slow but ubhutana ube fast then
Umnumzana Edward Ndlovu wabesuke eVumba ngomunye wababhalise lamhlanje esine isakhamuzi eGwanda umnumzana kukhanya kwenkosi Mkandla laye uthi sebhalisile njalo semelele ukuthi ayevota.
Ukhanya kwenkosi Fearfulous Zinti Mkandla ngihlala khonapha eGwanda ku-number 2 St. Christopher's Place Lolly Street. Mina ngezwa ngohlelo lokuregister ebandleni langakithi angisoze ngiliqambe kodwa yikho lapho ngizwa khona ngohlelo lolu. Azo ke register e-office ni ka registrar eGwanda ukuthiwa kusezithupheni ngizimisela kakhulu ikho waba ngobunye wabaqala ukuregister ngizimisela kakhulu ukuyavota enxa ukuthi kukhona okunye okuthile ngifunayo ngevote yami
iningi lalabo ababhalisileyo bakhanya bengabantu abadala njalo kungabe silisa abesifazana balutshwane kakhulu unkosazana Monalisa Nkala usebenza lenhlanganiso yabomama edolobheni leGwanda njalo uveze imbono yakhe ngodaba lokubhalisa ukuvota
ebantwini phakathi la abantu abangabikwazi ngayo kangako abantu bahle basabele khatshana ngendaba yama-rumors akhona ngama-documents afunakalayo e-ofisini and okunye lapha eGwanda iproblem ukuthi asila ma-voter educators abaningi abantu yebo kuthiwa ngikhona ngumlandi wonke umuntu ukuthi atshele umakhelwane nge-BVR but then amboni nokuthula abantu abayenza khonokho ikho sesele number yabantu abalutshwane abanjani abahamba khona ngale siyarejista.
Unkosazana Sichasiselo Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust njalo baqhube umhlangano labomama abasakhulayo bekhuluma ngodaba lokubhalisa ukuvota. Uthi iningi labomama abasakhulayo liyesaba ukuphatheka kwezokuvota ngenxa yoludlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho. Uhlelo lokubhalisa ukuvota seluqalile ukubhoda ngeziqinti njalo kwathe sisebenza ekomishina ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC zibikwa zisabelela eziqintini eziningi zelizwe okugoqela iseduzane leGwanda ezifana leinsiza lasemzingwane. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Hello lwe live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha olo the connection sixoxa ngohlelo lwe biometric voter registration osolukhuphulwe yi-commission yeZimbabwe Electoral Commission. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwelekinya umnumzana Raila Odinga usephumile kukhetho osoluphindwa ngolokudinga umongameli walelo lizwe. U-Odinga uthi uthetheleli nyathelo ngoba lokhu ingekho inguquko ayidingayo kukhomishini ebona ngezokhetho yokukhitshwa kwezinye iziphathamandla le mitshina elakho kubangela impumela yinye leyo khetho efana lokhetho lwakuqala okunqobe khona umongameli Uhuru Kenyatta. Abantu baseLiberia bayavota lamhlanje bedinga umongameli omutsha ozathatha isikhundla sikankosikazi Ellen Johnson Sirleaf osechiya ngemva kokubusa okwamahlandla amabili eminyaka eyisithupha. Ingcweti kwezomnotho welizwe zithi ukuguqulwa kwedalela abaphathi ntambo iCabinet okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe akusoze kuphathise ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnumzana Patrick Chinamasa obe ngumphathi ntambo wezemali ususiwe kuleso sikhundla kwafakwa umnumzana Ignatius Chombo. Abanye abaphathi ntambo abalengatsha eziphathelane lezomnotho welizwe babalisa umnumzana Edgar Mbwembwe ophiwe isikhundla sezokwethekelelwa kwelizwe lonkosikazi Tshiraditso Mabua osebona ngokuthuthukisa amabhizimusi abensundu. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda uthi amalunga edaleleli kawasoze aphathise ngalutho ngoba abanye bakhona bengakaze benze umsebenzi ofanayo.
Akula nto etshintshileyo yosedi kuzaba wesa ikakhulu imina ngikhangele ima kakhulu ama-ministries amabili a-very important kimi nxa ngaanala ngikhangela sokathe kuthethwe abantu abavele sebesaziwa belama abanye bakhona balama akumele uvele necala njengoba umpofu athathwe ayefakwa ku-Ministry of Home Affairs kutsho ukuthi kuqhubekisa i-perpetuate i-corruption ngoba kambona ama-dockets kampofu lawa akade elawo esezaqhutshekela phambili ukuthi abotshwe. So kumelana le-rule of law khona okwenzakalayo. Bese kuthi okwesibili, kuthathwa uminister uChombo afakwe ku-finance. Ulula-ke laphana umgaba wenzela ukuthi kuthi njalo nomuntu wakhe okuthi uzabe emtshele ukuthi ayenzeni acuphe nje imali benze ukufuna enze nje benze umathanda ngemali yelizwe. So akula nto eshintshayo actually izwe lizafa wesi.
Obengumphathi ntambo enhlalakahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Jinga Dube uthi ukubunjwa kwedaleleli kubangelwe ukungahambi kahle kwezomnotho welizwe.
Ikhonomi yethu ibubi kakhulu yiyo ebangela into zonke lezo zikhona zenzakala. Ikhonomi yethu ngayiqinile ilungile konke hayi abona amadoda uma ulendlala baze bahlale behle phane nje behle phane kodwa ilizwe lithi ikhonomi yangaqondanga isiphethe kubi ingathi nje konke ikhona abasanisize lawo nje okunye le ndlela yesiphatha ngayo ikhonomi yethu yibo wezinye kubele suppose ukuthi ezesilaso.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo olube khona ekukhetheni abaphathi ntambo yokuthi kusetshenziswe ezombusazwe kungakhathalekile lokuthi bayenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe.
Singabakhangeli ukuthi iCabinet izavuselela umnotho welizwe, asiqaleni sikhangele injongo yayo. Injongo yayo okokuqala bekuyukuthi abantu beZimbabwe bangakhangeli uhlupho lwezomnotho nokuhlupheka kwezimali okukhona, bakhangele ukulwa kwabo. Bakwenza ngani sekuyindaba esekhubile, kanti hhayi i-strategy nje ukuthi abantu beZimbabwe bazihluphe ngokuthi heyi bayalwa abantu labana baya-reshuffle kabanjani abamotshela isikhathi sabo. Okwesibili yinjongo ka-Grace Mugabe yokuthi akhiphe labo abone ukuthi basekela umnangako, bamkhiphe umnangako bamthuthe nje insiba asale njengenkukhu engasakwanisi lokuphaka. Ngibona ngani kuleyo njongo zabo ayenelisile, kodwa injongo yokuthi nxa bekhangele kwezomnotho yelizwe hhayi kabayenzanga lutho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iningi labakhethiweyo kalazi umsebenzi okuza kwenza umnotho welizwe uqhubeke ulokhu usiya nganxele.
Ama-ministers omphathi ntambo wonke laba esingathi ngesikhiwa i-deadwood vele akula nto abayenzayo etshengisayo ukuthi bayakwanisa ukuvuselwa. UChombo kazakabe le business umuntu lowana evele ethatha nje ama-stand ethathela ama-councillors lama-local authorities kakutshengisa loba ngayo ufaka umpofu kade ungasize ngumede lutho ngoba vele khathesi sesikhangelela thina ama-technocrats uhulumende omutsha abaye bethatha abantu ababe bengumangameli woma esingathi khona ama-blue chip companies ama-companies aku-stock exchange avele ephumelela laba ama-politicians akhona la i-cabinet lay gayila experience.
Umnumzana Chinamasa ungapha kwele Melika lapho angene imihlangano ye-IMF okuyikho azwe ukuthi kasenguye umphathi ntambo wezemali. Idolobho lakoBulawayo izolo liqale ukufaka amabhakane amatsha emigwaqweni kulandela iziqondiso ezintsha zenhlanganiso yomanyano wamazwe wangezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abatshayeli bedolobheni lakoBulawayo bayawamukela amabhakane aleziqondiso ezintsha zokutshayela emigwaqweni, kodwa bakhala ngokuthi abakayojayeli njalo lokhu sokusipha amapholisa ithuba lokubahlukumeza. Amapholisa eZimbabwe adume ngokuhlukumeza abatshayeli befuna imali yefayini khonapho khonapho kumbe ukufumbathiswa. Ekhuluma leStudio 7, umtshayeli wetaxi phakathi kwedolobho lakoBulawayo, uMnumzana Phineas Sibanda, uthi lokhu sokubathwalisa nzima kakhulu ngoba amapholisa ayesebacathamela.
Uyesithe sivuka phela lamhlanje ekuseni, uthi uthiyathi ufungene edrobheni ubone nanso i-stop sign. Lamapholisa azicathamela ke khonapho. Ngoba akula indlela esingayenza, lokhu bekuvanti bevele bengakwazi. Ngabe into le yinto kade vele ihlelekile, kubona kade beza kutshena abantu kulesikhathi ukuthi kulento enje kulohlelo olunje olwenzakalayo. Kade sebaqala uhlelo lwabo, sebeze bayaceda, befaka la masayini akhona endaweni ezinye ezingenziyo, ukuthi kubhale giveaway, kubhale stop. Umgwaqo bani olemthetho enjalo.
Omunye njalo umtshayeli wetaxi uMnumzana Makho Moyo ugcuzelele ukuthi yena bekungcono ukuthi baqale ngokubhala phansi emigwaqweni kulokuthi bamise amabhakane angabonakali kuhle.
Bayahlanga abantu bekenazekena abamanisipala ngathi phansi kubhalwe istop giveaway labana sebefake istop sign, umuntu uzabonani wona into azayibona kuyi and kungalanotisi okwayibona even ngavelanga abantu kuyaqala kubanika abantu inotisi khona uzayenzie kungama-stop sign.
Umansipala wakoBulawayo ulokhe engakaphenduli imibuzo yeStudio 7 ukuthi aveze ukuthi uhlelo lokuguqula amabhakane aleziqondiso ezintsha lulendleko yemalini. Ensukwini ezisanda kwedlula abohlangothi olubona ngokutshayela ngonanzelelo emigwaqweni olwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe baxwayise uZulu ukuthi afunde iziqondiso zemigwaqo ezintsha lezi ukuze azivikele engozini. Izikolo ezifundisa ukutshayela lazo seziqalile ukufundisa zilandela amabhakane aleziqondiso lezi. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Ilizwe leMelika lithi lizaqhubekela phambili lizamukela iziphepheli. Ngomnyaka ozayo ilizwe leli lithi lizakwamukela iziphepheli eziyinkulungwane ezine lanhlanu 45,000 ezivela kuzwekazi le-Afrika, kuzwekazi le-East Asia, kwele-Europe le-Central Asia, e-Latin America le-Caribbean Islands, lendaweni ze-East kanye le-South Asia. Inani leli liphansi kakhulu lalokho okuyake kwenziwe lilizwe leMelika. Lokhu kungenxa yezizathu ezilandelayo. Kumele kuvikelwe izizalwane zeMelika. Kumele uhulumende ahlolisise kakhulu abantu ababuya kweleMelika. Njalo kulabantu abaningi abamelele ukuthi bakhulumisane lohlangothi lukahulumende ole-Department of Homeland Security ngokubuza lapha kweleMelika. Kusukela ngomnyaka ka-1975, uhulumende weMelika sowamukela iziphepheli eziyizigidi ezintathu 3 million. Loba nje inani labantu elizangena elizweni liselehlile, ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lisamukela iziphepheli ezithwaliswe nzima emazweni azo. Ezinye zibhekane lokubandlululwa kuthi abanye abantu ababaleka emazweni abo babhekane lokukhahlanyezwa ngenxa yezombusazwe lobuhlobo obujane labanye abantu. Ukwemukelwa kweziphepheli kungokunye okokunengi okwenziwa lilizwe leMelika. Ilizwe leli linika imali kunhlelo zabahlukunyeziweyo okwedlula wonke amazwe emhlabeni wonke jikelele. Ngomnyaka ophelileyo, ilizwe leMelika linike abaqhuba inhlelo zabahlukunyeziweyo amabhiliyoni ayisikhombisa amadola, $7 billion. Lonyaka ilizwe leli selethulele abafuna uncedo kwele Syria phose isigidi lengxenye yamadola $1.4 million, laphinda lanika abantu ababhekane lohlupho kwele Iraq amakhulu amahlanu lamajuma esitshiyangalombili lanye $581 million. EleMelika seliphinde lanika amazwe abhekane lendlala eyesabekayo amabhiliyoni amabili lengxenye $2.5 billion, njalo lezigidi ezedlula kancane ikhulu $104 million iyokunceda abantu bakwele Bema ababalekela inkethabetshabi.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.